Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazomu hle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okay, sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge nakatheza abanye sizazisebenzisa amanzi ukuthi nje siyenze ngani silandele umthetho kodwa singelakho. So isimo kwamanje eyilokho esinzima.
Lilokhe lisehla inani labantu ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kodwa abakumsebenzi yezandla bathi lo mkhuhlane uphazamisa umsebenzi wabo okwenza balahlekelwe yizuzo.
Angibone kulilungelo lami ukuthi ngithiye malaphi ngijoyin iparty engayikhetha engiyibonayo engasebenza layo iparty engelakulwa iparty emboni yami ngingasebenza khona ngokuthula.
Obe ngunobhala jikelele weMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Ndlovu uchiye abantu bekhuza umhlola ngokuhlubuka kuleli bandla esesiya kuzanu PF. Amalunga ePhalamende umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo kanye lonkosikazi Memory Mbondia OMDCT bachayene kuleli dale izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphezu kweziyisithupha 6410 ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Abaphezu kwengxenye 3294 bahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi enye ingxenye 3116 bahlatshwe eyesibili. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebesedlula ingxenye yesigidi 529,360 kuthi asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 161,293. Inani lababanjwe i-COVID-19 kusukela ngomvimbitho nyakenye selikunkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,433. Asebefile baphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,576. Kusenjalo abakumsebenzi wezandla bathi i-coronavirus ilokhe iphazamisa umsebenzi wabo okwenza bengatholi inzuzo. Umnumzana Robson Mohlubulo othengisa amavazi okufaka amaluba utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi impahla edingakalayo ukuzivikela efana lama-mask lama-sanitizer lokunye kuyindleko enkulu kakhulu edla isilinganiso esikhulu senzuzo yabo.
Isimo lokhe sinjalo kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenze isikhathi eside sesiyenelisa ukuthi sisebenze kodwa isimo asikashintshi ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge nakathesi abanye sizazisebenzisa amanzi ukuthi nje siyenze ngani silandele umthetho kodwa singelakho. So isimo kwamanje eyilokho esinzima noma sisebenza isikhathi eside.
Ukwenza umsebenzi wenu lihlonipha imithetho efakwe nguhulumende ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulula na?
akukho lula ngoba into esisebenzisayo ama thermometer lawa yokuthatha ama temperature abiza la ukuthi sisebenzise ama battery aba into ebiza kakhulu ukuthi wasebenzise uzoba wasebenzisa la kubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama price bazidlulele le sanitizer zabugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzakuthi usebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga. So okwamanje kuba nzima, yebo ake sivuma kodwa ayisikho okwenzakalayo mase sisebenza ngaphandle ngoba ungathola abantu sabe sesigijima kakhulu sizama ukugijimisana lesikhathi. So ngesinye isikhathi asisitholi leso sikhathi sokuthatha ama-temperature ngokuyenza ama-sanitizer. So ngaphandle kwama-mask njalo kunabanye abangawagqokiyo abazihambelayo kodwa njengomuntu mina njengami ngihlala ngizivikela kodwa ma ukhangela abantu esisebenza laba abanye abobona ukuthi sebegijimisa imali ukuthi baphile.
Abantu abangahloniphi imithetho evikela i-COVID-19 libaphatha njani ikakhulukazi ama-customer?
Abanye siyazama ukubatshela sibacwayise kodwa abanye abalaleli. So ngokungenye yezinye indlela uyabo sibona ngani sisikhosa i-customer lakho. So ngesinye isikhathi ungabona engakulaleli uyatsho uphangisa ukugijimisa ibhizinisi ukuthi ukuthi adlule ahambe ngoba ungalahlekelwa imali kuyiyo oyithanda kakhulu.
Uhulumende uyakhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ukuze uZulu ayenelise ukubuyela emsebenzini kahle. Njengabantu abakomsebenzi wezandla abantu abaziphandelayo, likubona njani lokho?
Lapho ngabona ngani icebo elihle kakhulu ngoba into esikufisayo ukuthi sisebenze sikhululekile, singasakhiphe ezinye imali zokuthenga ama-sanitizer, singasagqoki nama-mask ngoba lawa ama-mask sometimes abanzima ukuthi siphefumule kahle ma sisebenza. So ngezinye indlela ngibona kulicebo elihle ukuze liyenze. Mina ngokufisa kwami ngingafisa ukuthi libe lingani liyaphangisa liyashesha abantu baphangise ukungani bayehlatshwa kwenzele ukuthi ukupheleni kweminyaka kumbe umnyaka olandelayo sibe sesikwanisa ukuthi bese silahlela ama-maski kachana sesikwanisa ukusebenza sikhululekile singasakhiphi ezinye imali zama-sanitizer lamabhathi ngoba la imishina leyi iyafa eminye yakhona ayisasebenzi sokuphwa ngokuba ngumthetho nje.
Umnumzana Robson Mohlubulo ngosakhulayo ozisebenzayo kobulawayo. Obe ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Akim Mhlanga uthiye uZulu ekhuza umhlola ngokuhlubuka kuleli bandla esesiya kuzanu PF. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Usele ebambe owangaphansi ngemva kokuba kusabalele umfanekiso wevideo enkundleni zokuxhumana lapho uMhlanga ezikhulumela ngowakhe umlomo esazisa ukuba usesehla esikhundleni sokuba nginobhala weMthwakazi Republic Party usephindela lapho avela khona uZanu PF. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi inyathela likaGasela libayangisile.
Njengogasela into esiyangise kakhulu njengabantu abalela abantu bakomthakazi kodwa ke end of the day kulanto esingayenza i-democratic right yakhe kodwa siyazibuza ukuthi olalong how genuine was Gasela ekela abantu bakomthakazi bevele e-genuine yini sinde sizibuze sithi bangako Gasela lakhe besesekhona emabandleni abantu wakithi njenge-MRP.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Moyo uthi indaba kaGasela iyahlupha kakhulu.
Indaba leyi iyahlupha kakhulu ukuthi kulo muntu ongasuka kumthwakazi eseya kuzanu kunzima. Bona ngani imthwakazi kumele ivula amehlo inanzelela abantu besebenza lapho. Ngokubona kwami bona ngani undoda lo ubevele ekubuthwakazi kodwa esebenzela izanu.
Ophatheka kwezombusazwe ehlala eSouth Africa umnumzana Mzaca Ngulube usola kakhulu inyathela likaMhlanga.
Into eyenziwe ngu-Akim Mhlanga itshengise ukuthi uyinzithi kuloba yinkokheli ngoba kusobala ukuthi abantu abaningi izanu PF sibehlise izinga labo lobukhokheli baba ngabantu abacabanga ngesisu bangacabangi ngengqondo. kuyatshengisela ukuthi inkokheli eziningi ezilazo eziphethe abantu kumbe zisemabandleni zigijimisa okwephangwa, azigijimisi ukuthi zikhokhele abantu, zilwela abantu.
Umnumzana Akim Hlanga uchaze ukuba kulilungelo lakhe alithetheyo ngoba ebona ezasebenza kuhle kungelawulwa.
Angiboni kulilungelo lami ukuthi ngithiye emalapheni ngijoyine iparty engayikhetha engiyibonayo engasebenza layo. Iparty engelakulwa, iparty engiboni ngani ngingasebenza khona ngokuthula. Abantu bonke balombono wabo, omunye nomunye ulombono wakhe. When it comes to decision making, wonke umuntu uyathatha izinqumo zakhe. Lawa abaswela lelo nyathelo lawo balokwabo abakusolayo, mina engakuboniyo.
Asuye yedwa obelomcabango wokuhlubuka kulelo bandla besiya kuzanu PF. Laba bagoqela umnumzana Nkosi Khona Sibanda obengumabhalane wezemidlalo lamanye amalunga eWange District. Ibandla elibusayo lezanu PF kulezi insuku lilenjabulo enkulu ngoba lisamukela abantu abaningi abasuka kumabandla aphikisayo bezokuba ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Omunye wabo ngunkosazana Lilian Timvius obeyisiphathamandla sedalela phezulu ele-MDC Alliance owake waba lilunga ledale lephalamende eku-MDC umnumzana Blessing Chebundo labanye ngunhlolanja lonyaka. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela khonapha ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine. Ngalesi sikhathi abenhlanganiso yeWorld Health Organization sebephe imvumo yokusetshenziswa kweJackson yeSinopharm COVID-19 vaccine. Sakhangela njalo ukuxokozela okulokhu kukhona ngomthetho weConstitutional Amendment Bill Number 2. Silukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo ngo-8 PM khonapha ku Studio 7 lakukhasi lethu ele Facebook ele VOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
UMongameli Joe Biden weMelika wethule umbiko othi labo abathola imali zokubancedisa lapho bengasebenzi unemployment benefits bangathola ithuba lokuqhatshwa emsebenzini, kodwa beyale ukuthatha lowo msebenzi bazakhitshwa kuluhlu lwalabo abathola lolo ncedo lweunemployment benefits ngemva kokukhonona okukhulu kwabaningi besola inhlanganiso eHollywood Foreign Press Association. Umsakazo kamabonakude owe-NBC wethule umbiko othi kawusoze usakaze umcimbi umkhulu wokunikeza imivuzo kubalingisi bamafilimu owe-Golden Globe Awards ngomnyaka ozayo ka-2022 ngemva kokuphuma kodaba oluthi inhlanganiso eHollywood Foreign Press Association ilemfetha bechavi ingakugqeli abalingisi bemihlobo yonke oluphume kuphephandaba ele-Los Angeles Times. Kulabantu abahlanu bakwele DRC abafunyenwe belohlobo lwe-coronavirus elilolaka olubila kwele India esigodlweni salelo lizwe iKinshasa. Lumbiko wethulwe ngumphathintambo wezempilakahle kulelo lizwe izolo esithi kodwa abantu bengethuki ngoba uhulumende wakhe senelisa ukumelana lalumunye. Ukuqhubekela phambili kwesimo sokungani kuhle kwezulu kwele Ivory Coast kubikwaso kwehlise kakhulu amanzi asedamini eliyilo elithenjiweyo ukuphehla amandla kagesi kulelo lizwe lakomakhelwane kwele Ghana osokuphambanisa ukutholakala kwamandla kagesi emazweni womabili. Ukuvala kwamandla kagesi lokhu sokucunule abaningi ikakhulu abanini bhizinisi bekhala ngokuthi kakusasebenzeki. Njalo lolu dubu soluchithekela lasemazweni angumakhelwane kwele Mali lakwele Burkina Faso.
zeno tolamhlanje siphatha udaba lokuhuquluzwa kwamatshe aligugu kulandela ukubotshwa kwesilisa weZimbabwe kwele South Africa ngempela sonto setheswa icala lokuzama ukungena kulelo lizwe ngudlu ethwele igolide elibiza 11 million rand kumbe 733,000 US dollars. Umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngezenjiwayo eZimbabwe, uMnumzana Polite Kambamura, utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo aqinileyo awukwenqabela izehlakalo ezinje. Umsolwa kulolu daba ngumnumzana Tashinga Nyasha Masinire omiswe enkantolo yeKempton Park kwele South Africa wakhululwa ngemali yesibambiso ibail engena ku 100,000 rand izolo. UMasinire wake wasebenza engumtshayeli kaNkosazana Henrietta Rushwaya yena obotshwe nyakenye egcekeni leRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare laye esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide. Kodwa uRushwaya wethu leyo mbiko izolo elandula ukuthi igolide elitholakale kumasinire ngelakhe. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali engena ku 1 million US dollars ngenyanga ngenxa yabantu abaphuma legolide ngudlu besiyalithengisa phandle. Ngomnyaka kutsho ukuthi ilizwe lilahlekelwa yi 1.2 billion US dollars. Ngesikhathi samadayimana emarange umuyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontsho amadayimana angena ku 15 billion US dollars. Udaba lukaMasinire lolu lucunule abantu abanengi abathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo kuqedwe ubuhuquluzi obunje. Omunye wabakhononayo ngumnumzana Patrick Spanda osebenza kwelinye ibhanga.
Lobu yibuselo obutsho sobokutshontsha izimali osokusenzakala okumele ukuthi uhulumende awukhangelisise. Sibisemabhoda njethu kulokuxegiswa okuningi kakhulu okudinga ukuthi ke kulungisiswe ukuze umkhonomi wethu uhambe, ngoba sinanzelela ukuthi imali eziningi ziyaphuma nxa kubalwa izigidi eziphumayo ngelanga. Nxa kusiyaphela umnyaka siyabe silahlekelwe imali eziningi kakhulu okumele ukuthi ngabe ziyathuthukisa ilizwe lethu.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi inkohlakalo yeseZimbabwe iyo yenza kube lula ukuthi abahuquluzi baphumele golide.
Ukudlula kwamatshe aligugu e-airport yeZimbabwe azebanjwa ku-airport yeSouth Africa kuyatshengisa ukuthi la amasela la alabantu asebenza labo endaweni zonke lapho kudlula khona izinto lezi kuyatshengisa ukuthi kule corruption enkulu.
Abanye bathi okwenza abantu baphume legolide lelingudlu ikuthi inkampani kahulumende eFidelity Printers eyiyo yodwa evunyelwa ukuthenga igolide eZimbabwe ilithenga ngemali ephansi kakhulu. Nanku iKG eyodwa ithenga nge-$44,000 kuthi phandle kwelizwe abantu balithengisa ngemali efika kubo 60,000 US dollars nge-KG. Nansi ingxathi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kwenzwa into eziningi but into enkulu kakhulu kuyikubana igolide ukuthengiselana nokuthengwa kwalo eZimbabwe kulokhe kungani kubanjwe nguhulumende ikakhulu ngeFidelity Printers enjalo enohulumende engasikho ukuthi uzobhatala imali esingathi competitive world market.
Amazwi kaShoko agcizelelwe nguSpanda yena othi ngempela uhulumende kumele athathe amanyathelo.
Kudingeka ukuthi ngase ngayenza imithetho eqinileyo kwaneliswe ukudetektwa amatshe lawa endaweni zonke lapho abantu abaphumela khona.
Usomabhizimusi njalo elilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi amasela kuhulumende alesandla kudaba lokwebiwa kwegolide.
Ikhatheli i-system yencedisa ke ukuthi baphume ke lama minerals lawa ke ogolide lakho konke bekutshontsha behamba lakho phandle kwelizwe. Siyakhumbula ukuthi kwaba le diamond elalikhona eshiyadzwa ilizwe azange lithole lutho, ilizwe azange libhenefite lutho.
Lanxa abanye besithi uhulumende kumele aqede ubusela lobu, uNdlovu uthi isisombululo ikuthi kukhitshwe yena uhulumende weZanu PF kufakwe owebandla lakhe.
Sikhiphe uhulumende kaMnangagwa lo kungene ke ibandla ke leMDC Alliance lizafika lilungise litshintshe izinto.
UMasinire uzaphindela njalo enkantolo mhlaka 1 ngoNtulikazi. Ikomiti yetale lePhalamende ePublic Accounts ithi isiqoqe omunye njalo umhlangano wokucubungula udaba lwenkohlakalo elethiswa inkampani ye-Intratec kulandela ukuchitheka kombuthano wayizolo kulwisana amalunga alekomiti abalisa umnumzana Themba Mliswa loNkosikazi Memory Mbondiya. Umliswa ubesithi njengoba icala lenkohlakalo eletheswa umnumzana Wicknell Chivayo ongumnikazi walenkampani lusemthethwandaba akulunganga ukuthi amiswe phambi kwalikomiti. Kodwa abanye bebesithi kumele azochasisa. UChivayo wayephiwe imali nguhulumente ekuthi athuthukise uhlelo lwe-solar energy eGwanda kodwa kwatholakala ukuthi wayengakalusunguli njengesivumelwano sethenda ayiphiwayo. Umgcinisihlalo walikomiti umnumzana Brian Dube uthi okwenzakale izolo bekuliphutha. Uthi uyathemba ukuthi umhlangano ozayo uzaqhubeka ngemfanelo bethathe isinqumo esifaneleyo. Uchazisa lokunye okuhlafunwe eParliamente namuhla.
Esizakwenza ukuthi silomhlangano wecommittee possibly next week basically on how to proceed, but abantu bonke bavumelana ukuthi we needed to have an interrogation and also akula kanto epending court and umuntu fanele akube azokuthetha. We were all in agreement ukuthi umuntu kabuye.
Kuyini eliyabe likukhuluma kulo umhlangano ozayo?
Siyabe sikhuluma nge-way forward ngoba siqedanga ibhizinisi yethu esasivumelene njenge-committee ukuthi sidile le company kaChivayo and the other company khulunywa ngayo futhi ku-auditor's report. So there were two companies that we intended to deal with solo, and we need to now agree ukuthi njengoba i-meeting yethu ingasahambanga kahle singenza njani ukuthi senze business yethu as agreed originally.
Ubona ingani lizakhuluma kuhle kulo umhlangano kumbe kuzaba lokulwisana njalo njengalokhu esibone kusenzakala phakathi kwamnumzana Themba Mliswa lo Nkosikazi Mbondiya? Kuyini obekukhulunywa namhla ePhalamende okuqakathekile? Ngumgcini sihlalo wekomiti lePublic Accounts lokhu uqalisile umsebenzi njengomgcini sihlalo omutsha kulula yini?
akukho lula ngenxa yokuthi uyasebenza ngokulandela izigebenga ezintshentshayo, izigebenga ezisathimali zikahulumende, izigebenga ezenza ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke. So i-Public Account Committee iyazithenza umsebenzi wokulandela one by one. From day one, I never expected job to be easy ngoba vele ngakwazi ukuthi xa vele ulandela izigebenga uyaparekhoda.
Umnumzana Brian Dube ngomgcini sihlalo wekomiti yepublic accounts yedale lephalamente njalo umela igweru kuleli dale. Elinye ilunga le-MDC elanqoba kukhetho lokumela iChegutu West yedale lephalamente kukhetho luka-2018 kodwa lehluleka ukungena kulelo dale ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho iphambanisile yamemezela igama lomunye owayenqotshiwe selikhwezelo ludaba emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Gift Konjana uthethe lelinyathelo ngemva kokuba umthethwandaba we-Electoral Court kanye le-Supreme Court yehluleke ukuphuma lesinqumo asifunayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngemva kokwehluleka kumemezela igama eliyiyo lomuntu wanqoba kukhetho luka-2018 kwezekhi, umnumzana Gift Konjana owebandla le-MDC Alliance waphikisa lolu daba emthethwandaba esola ukuphambanisa kwale ikhomishini yona eyathi umnumzana Dexter Nduna owe-ZANU-PF nguye owanqobayo edayele le-Electoral Court kodwa kuze kube manje lokhe lolu daba lungakalungisiswa. Elinye igqwetha likamnumzana Konjana umnumzana Moses Nkomo uthi kabasuthiseki ngalokho okwethulwe lidale le-Electoral Court lele-Supreme Court yikho sebeqonde e-Constitutional Court.
Kudari izvino tiri kuda mvumo yokuti tikwanise.
Thina sifuna imvumo yokuba singene e-Constitutional Court ukuba siphiwe amandla okuba siphikisane lesinqumo esaphiwa e-Supreme Court nase-Electoral Court.
Tichi apila against decision that one is Supreme Court.
Abehluleli be-Constitutional Court uBen Hlatshwayo, uPaddington Garwe, lo-Anna Mary Kora batshele amagqwetha kaNkonjana lakaNduna ukuba balethe izizathu zabo phambi kwedale besithi bazakhangela lolu daba ngolwesibili lweviki ezayo.
Ku-Electoral Court dare rakati takashandisa procedure isiri iyo.
E-Electoral Court idale lathi sasebenzisa indlela ezingayisizo kodwa lokhu kakukho emthethweni yikho saya e-Supreme Court lapho esatshelwa khona ukuba udaba lwethu kumele luphele ngemva kwenyanga ezintathu kodwa alisakuphelanga thina sibaphe amaphepha ethu ngesikhathi esifaneleyo.
Ingcishi kundaba zemthetho yezokhetho esebenza phansi kwenhlanganiso e-Zimbabwe Elections Resource Center umnumzana Takunda Tsunga uthi udaba lolu kumele ngabe lalungiswa kudala ngabe izekhi yenza umsebenzi wayo kakuhle.
Banyaya yakhonjana mthemo apana nje ukuthi mthemo ugadziriswe mthemo senza uri
kudaba lukakonjana kakulani lokuthi umthetho ulungisiswe. Umthetho okhona kumele ulungise induku ezikhona nxa sikhanyelane lezokhetho. Umthetho uthi kungaba lokuphambaniseka kumele kulungiswe i-Electoral Court kumbe kubalwe kutsha amavoti.
Ne-Constituency Office zinogona ngogadziriswa either ne-Electoral Court kana kuti panoitwa recount.
Incishi kwezombusazwe umnumzana Vekzela Gumbo uthi udaba lukamnumzana Konjana lwenza ukuba uzulu weZimbabwe asole ithemba kumadale aweZimbabwe.
I-judiciary nadamajaji ethu bala mandla afaneleyo ukuthi ngabayenza umthetho babambe umthetho wethu bevikela abantu bonke ngokufana nayo abalamandla balamandla abolekiweyo amandla abo ngabolekiweyo so mase kumele ukuthi basebenzise ezinjalo ekuthunguleni amacala abangane balo obaboleka amandla bayihlule kukuwasebenzisa.
Umnumzana Konjana utshele iStudio 7 ukuba kasoze aphumule azanqobe kudaba lwakhe. umkhuli weZEC umnumzana uThile Silayikwana utshele iStudio 7 ukuba iZEC kayilani lodaba lolu njalo lusasemadale kabasoze bakhulume okuningi. Kodwa iZEC yavuma ukuba yiyo yaphambanisayo ngokuqamba unduna ukuba wanqoba eShegudu West khona kungukonjana. Sokuyiminyaka emithathu selekho unkonjana zama ukulungisa udaba lolu emadale. iStudio 7 kayizwanga icele likamnumzana Nduna ngoba amagqwetha akhe kawakazi amaphepha okuphendula lolu daba emthethandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.